Pose emhlanganeni yonke ye United Nations General Assembly umnangagwa usekhulume ngezijezo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF kanye lokuthi eleZimbabwe selivulele amathuba osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo eZimbabwe. Ingcweti kwezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi umnangagwa usechithe isikhathi eside ekhuluma ngakho konke lokhu okungasoze kuguqulwe ngamazwe entshonalanga alokhu esithi ukhahlameza uZulu. Umnumzana Nhlanhla Ncube enye yezincwadi lezi uthi umnangagwa kaqale ngokulungisa okuhlupha abantu eZimbabwe engekethuleli umhlaba wonke jikelele okwezijezo zenotho lokunye.
Umnangagwa akakayigcwalisi injongo kumbe ngithi inhloso kumbe inkulumo le eyokuthi khona iZimbabwe ivulekile for business ukuthi abantu bemukelekile. Abantu kabemukeleki ngokuthi ubatshele ukuthi bemukelekile, babona okwenzakala ngekhaya ukuthi kwenzakalani. Nxa kulikhaya kuhlezi kutshaywa abantwana, abantwana banunubele kabakhululekanga, ungazunxuse umuntu njani ngeke abuye khonapho. So ke okumele kwenzakale, uhulumende weZimbabwe akaqale ngokuthi enze abantu beZimbabwe bazizwe bengamaZimbabweans. Bahlonitshwe abantu, kube lemithetho ehlonipha abantu, kube lombuso owenkululeko. Kusuka lapho uhulumende asekele abantu abafuna ukwenza amabhizinisi abasekhaya khonaphana, kulungise imithetho ibe right, basebenze abantu labana, bazaqala ukwenza imali abantu labana. From there idiaspora, uhulumende atshengise ukuthi ama-diaspora ngabantwana abeZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, kwenziwe ama-consortium ancedise abantu, abakhuthaze abantu labana ngomumo owemukela ukuthi abantu ngababuye babe sezweni.
Uncube uthi akuyindawo lokhu akukhulumayo emihlanganweni yenkokheli yamazwe omhla wonke jikelele.
Kasoze uhulumende ahambe enxusa ama-investors. Ama-investors yiwo azabecela ukuthi sicela ukuzo ukuthi sizohlanyela izimali zethu elizweni lelo, ngoba ilizwe leni silibona lisenza kuhle. Nampo Botswana, usozuza upresident weBotswana ehambe esithi ebantwini we are open for business. No, wenza izinto, enze umumo oqondile. So ke uhulumende wakithi akageze abe clean, athatha amafutha agcobe, athathe iperfume abe namakha amnandi. Kasoze ahambe ecela abantu idozani la, uzabona abantu bonke begijima bebesiza.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu.
UPresident Mnangagwa uqhubeka khona laphana lapho kwathiya khona uPresident Mugabe. Umgabe wayephuma elizweni ayekhuluma okuningi phetsheya, athembise lokho, athreatene ngalokhuyana, zonke leziya zinto kazilethanga nguquko. Njengalokhu umgabe kungazange kwatholakala inguquko, kungazange kwazuzakala mvuzo othizeno osiza abantu, uMnangagwa uza kwehlile kanjalo. Into edingakalayo ukuthi kube nenguquko elizweni asikho ukukhuluma phandle le kubo United Nations lezinto ezinjalo, yikulungisa ilizwe ngaphakathi. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende ohlonipha umthetho, ohlonipha iconstitution, ohlonipha amalungelo abantu, okhulula abalungelo abantu. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende obamba ukhetho olukhululekileyo, i-free and fair election. Bafuna uhulumende olwisa ubugebengu be-corruption.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kuningi kakhulu okwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi kulo olamehlo njalo ofisela ukuthuthuka kweZimbabwe, uyabona ukubana imizamo kapresident uyidi uMnangagwa isegcekeni njalo iyaziveza sobala. Singakhayela intuthuko ebakhona esikhona futhi elizweni, sikhanda izinhlelo asezifakile eziphumelelayo ziningi kakhulu. Sibe sesikhayela futhi njalo kwezamabhizinisi kulabo abafuna ukuthi babuye elizweni lethu leZimbabwe, abafuna ukuqalisa ezamabhizinisi. Amboni mina ukuthi ukhona oyaliswayo umethe walandela imithetho efunakalayo. Mina ngaba lobufakazi bokuthi kuZimbabwe is open for business. Thina lapho esikhona eplazini lethu usukela ukuthi sibe labanye abasuka kwamanye amazwe esiphathisana labo ekulimeni lapha, okuyikubana indawo yeMatsawuth sokule ndawo elinywayo lapho kutholaka khona esingajilusen, sokule ndawo lapho kutholakala khona umumbu onceda abantu ukuthi bathole impuphu. Konke lokhu kubuye ngemizamo kapresident uyidi Mnangagwa ekhuluma ngendlela ezokuthi iZimbabwe is open for business. Ikuthi nje umuntu efuna ukuvala amehlo ukuthi angaboni ukuthi kuyini okwenzakalayo, uyawavala umuntu amehlo. kodwa usoze uphikisane naye. Laba abalamehlo abafuna ukubona ukuthi kwini okwenzakalayo yibo abazananzela ukuthi khona kuba khona kukapresident kubona le imihlangano ekhona kuma-United Nations. Kuqathe kakhulu laba abafuna ukubana bancesane leZimbabwe bayabona nabo banaye kule nguquko sibili ekhona kusukela kule dispensation eyathi khona kusiza kule i-new dispensation.
Umnangagwa labanye bakhe bafakelwa izithezo zenoto ngamazwe entshonalanga abedeza umlando wokuqhuba ukhetho olungakhululekanga njalo lokwephula ilungelo likaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGift Dube.